siyabonga Chris Lomavelase siya lamukela mthwakazo mohle go Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
Umakethi akukhula kakhulu akula mphini emamakethi amakhulu akula abanye bavulile abanye bavula ngapha but I think it's better I think ah ngapha akula first but it's good akula isimo lesina nizizo hamba
Ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele ngokungayi emsebenzini lokuvala amavinkili kuphumelele kakhulu lamuhla njalo lezikolo eziningi bezivaliwe. Amapolisa abophe abantu abangamachumi amahlanu ekutshengiseleni kwanamuhla ngasikhathi sinye umnumzana A.C. Lumumba Yena obotshwe ngemva kokuthuka uMongameli Mugabe umiswe emthethwandaba. Umdlalo wePremier Soccer League obumele ube khona phakathi kweqembu leChikenini leFC Platinum kobulawayo udluliselwe phambili ngenxa yokutshengisela obekukhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele ngokungayi emsebenzini lokuvala amavinkili kuphumelele kakhulu lamhlanje njalo lezikolo eziningi bezivaliwe. Kobulawayo khona elokitshini leTshabalala bekuthuli lanxa amalokitshi abalisa intumbane iphumula lemakhokhoba kube lodlakela njalo amapolisa lamasotsha ebegcwele ndawana yonke. Kubika unompumelelo moyo.
Izisebenzi eziningi kobulawayo namhlanje aziyanga emsebenzini labantwana besikolo labo kabayanga esikolo ngoba abezimota bebengathwali muntu njalo namankampani amanengi abevaliwe. Omunye undoda okhethe ukubizwa ngokuthi ngubabakhuda othengisa imbhida lezithelo eTshabalala evinkilini levulindlela. Uthi izimota ziludubo ukutholakala uma usiyawoda emarket njalo amavinkili amakhulu athengisa izilimo abevalile noma nje bekulokuthula emkambo yezilimo edolobheni.
Emarket akuthula kakhulu akula mphini emarket amakhulu avula abanye bavulile abanye bavula ngapha but I think it's better I think ah ngapha akula transport akula izimota ezincane zizohamba.
Unompumelelo moyo uphinde waxoxa labantu abambalwa besipha imbono yabo ngokutshengisela lokho.
Abantwana hamba ngesikolo plus kule maphorisa laphana egarage abaningi kakhulu i-tracking abona egarage.
Ya mina ngihambanga emsebenzini lamuhla kodwa into ekhona ukuthi amabhawa avaliwe amagrosa lawo esithenga kuwo avaliwe akulanto pho ngokugcwala nje amapholisa ukuthiwa ngorobayi la.
Hayi mina ngumuntu ongasebenziyo ozibhekelayo njengoba lingibona ngiphila nzima ukuthi ngize ngize ukuthi lami ngithone ngibhodabhoda ngidinga lapho engingathola khona umuntu ongangikisa nje enginike ngamaphirobhola lawa. Senze ile minyaka efana 14 years lokho ngidabhoda ngidinga nje imisebenzi njalo ngalimali emsebenzini lapho engalimala khona kanye zange ngikompasethe imali since 2005. Okwanamuhla umuntu uthuthu uya ngizisubuhlungu ukuthi njoba kukunje kutho ukuthi mina senza lamba wesi ngoba bengisidla ngakhona ukuthi nxa ngihamba ngihlangana labanginika ama-facebook.
Ufunde enkulumane hayi into le abayenzayo le hayi mina lama ngiyithabile athi bafuna thina senzini kade sasafunde nxa yabo khona abalungisisa izinto zabo la kuyasicaphula thina nje abantwana besikolo athe sesize sibeze ema-briefing khona asibeni ukuthi senzini hayi abalungisisa izinto zabo laba hayi abazali bahlezi khona lezindlini abasahambi lasemsebenzini sebefuna senzini thina sesabanye balamba khona ngenxa yabo abalungisisa izinto zabo la bafuna senzini thina. Hayi isikole sithe sifika bathi buyelani endlini kumbe lizidalini abafuna ukuhamba igedi livulekile vile uyedivelise wathi ahambani abafuna ukuhamba igedi livulekile ngesikole sisemsebenzi la
sifunda phakathi
emahlabeni
indaba lingekho esikolo ngoba nelicothile esikolo bathe lihambe ezindlini wena ungu-great one wena ke so akusela bantwana esikolo
alusi bakuxothile esikolo
balixotheleni ungu-great one
two
kunjalo nje ugatsha olubona ngokusebenza kwamankampani encingo olwe-postal and telecommunications regulatory authority of zimbabwe lwethule umbiko lusethusela uzulu lusithi abazatholakala bethumezelana imbiko ekhuthaza udlakela kumbe etshotshozela umvukela kuwhatsapp lakwezinye inkundla zebulenjini bazabotshwa bajeziswe kabuhlungu ugatsha lolu lunakanelwa ukuthi yilo olusebenzelane lohulumende ekuvaleni iWhatsApp le-intanethi namuhla bezama ukwenqabela ukuhanjiswa kwembiko ekhuthaza ukutshengisela kwanamuhla sixhume ingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele
ngibona vele bekuzabuya ngokuzinanzelela uthi kona isitubeka sanamuhla sesi-organize ngama-messaji aku-WhatsApp akula ngathi kumbe i-opposition party kumbe i-civil society eguquzela abantu ukuthi bengayi emsebenzini kodwa abantu bazithumezele ama-messaji kodwa batshela ukuthi benzeni ekuseni namuhla kuthukisela ngabo-7 ukubesia abo-1 i-WhatsApp ibingasebenzi so yindlela uhulumente azama ngayo ukuqothisela abantu ngendlela futhi azama ngayo ukukhontrola imibizo ngoba senanzelele ukuthi ama-cellphone asebenza kakhulu ukwedlula izini ama-radio station ngoba i-propaganda angayikhipha ku-ZBC angayenelisa ukuthi eyikhiphe maybe the hour ukanti abantu bathumeza ama-message almost every second or almost every minute so yindlela uhulumende azama ngayo ukuthi ekhontrole abantu ukubebebesaba ngoba sebonele ukuthi ama-message lawa amafoni lawa alakho ukuthi e-organize abantu bewise phansi umbuso kamkazi
uyatsho ukubana uhulumende uke wavala iWhatsApp lobulembo beinternet namuhla ekuseni lemini njengendlela yokwenqabela ukuhamba kwembiko abantu bekhuthazana ukuthi bahlale emakhaya bengayi emsebenzini kuvezani lokhu ngohulumende lo
kuveza ukuthi uhulumende senanzelele ukuthi abantu balawo amandla so uhulumende sebonile ukuthi kona abantu bazondile njalo bazimisele ukuthi belungise lokho okurong so ngezinye indlela obesezama ukuthi angakhontrola ovele sekubonakele ngendlela zokuthi khona engavumeli abantu ukuthi becommunicate but vele abantu besebehlezi ezindlini so uhulumende mhlawumbe ubengathembi ukuthi abantu bangasebenzisa amafoni ukuthi be-organize into engaphumelela so yindlela yokuthi uhulumende bezame ngayo
so kungumvukela kaZulu yini lo Ndebele siwubona uqala namuhla
kuzima ukuthi isikhathi esiningi nxa abantu beziqoqa usuka kuhlupha ukuthi nxa sebeziqoqe bayekele kuye emsebenzini namuhla usasa bazayenzani ngoba aso bantu abahlale phansi babuya lo mbono kumbe ngithi ama-strategies ukuthi singenza lokhu sizayenza lokhu uyathola-ke ukuthi okunye kusuka-ke kube into yakhonapho khonapho ngesikhiwo singathi ku-sporadic akusekho sustainable kusasa abantu bazabuyela emsebenzini uhulumende kamgabe uyabeleke khona phambi kwakusasa kuzahamba njani so yilo sometimes usupho labantu bangasukumela phezulu benze into ngoba abakwazi ukuthi nxa sebeyachivile i-victi yona le abayijivileyo ngoba akwazi kwenzaka le minyakeni eminingi phose elithumi kusiya phambili ukuthi kona kuthiwe kona abantu abangayo emsebenzini bengahambi izinto abasebenze efilimakete
umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko sixoxelaye ekobulawayo kunjalo nje omunye wabaqoqe ukukhalala imisebenzi namuhla umnumzana Ivan Mawarire njalo ekhokhela umzabalazo we-this flag uthi nxa uhulumende ngehluleka ukulungisisa izikhalazo zabo kunsukwana ezizayo abantu bazakhalala njalo imisebenzi ngeviki ezayo ngolwesithathu langolwesine embikweni awethule kuhola eledluleyo uMawarire uthe izikhalazo ezimele zilungisiswe zigoqela esokuthi uhulumende aqede obuyanga abophe iziphathamandla zakhe ezingethembekanga ahlawule izisebenzi zakhe njalo esule umthetho ovimba ukuthengwa kwempahla egoqela ukudla kwamanye amazwe. Arare kona emzini webudiriro 5 abantu abanengi labo kabayanga emsebenzini. Umevis Gama uyalandisa.
Amapholisa emzini webudiriro 5 abephendukisa labo abakade befuna ukugada imichova uya edolobheni achaya abakade bephikisana labo. Abenyakazela ndawana yonke amapholisa la ohlangothi lwe riot emzini lo engafuna ukubona ababili lo babathathu bemilo babezihambela. Abe michova labo bebeshiya abantu endleleni abashayeli bese saba ukubulawelwa izimoto njengoba obekade ebonakala ethwele abantu besiya edolobheni obethwaliswa gadalala ebulawelwe amafastela. Omunye wabangayanga emsebenzini ngunumzana Nkosi Dube yena othi uyakujabulela lokho okwenziwe nguZulu. Okusekelwe njalo ngokhokhela inhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe Student Unions naso umnumzana Alistair Ifunye. Ufunye yena ukuthi kunje kulezifundi ezibotshiweyo zibekwa umlando wokuphatheka kulokhu kutshengisela kusukulwa lamhlanje. Abangayanga emsebenzini banengi sibili abagoqela lo umnumzana Joel Sibanda wasemzini webudiriro 5 othi yena ngoba esabele ukungena engozini yokushaywa ngamapholisa kanye lokuba yena laye kuyindlela yakhe yokutshengisela njengabanye ekhonona laye phezu kwesimo esiselizweni. Ababalisi bebengekho ezikolo kwabangela ukuba izifundi ziphindele emakhaya. Lanxa bekunganeno emzini webudiriro 1, lokhe enyakazela amapholisa exwayisa abantu ukuba bahlale emzini yabo. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele umhlangano lentathelo lezindaba ukuba kubotshwe abalishimi lasiyagalolunye 19 abayisithupha babo kungabe emzini webudiriro 5. Kodwa ke abanye abenhlanganiso ezizimeleyo bathi bona leli nani liphezulu kakhulu kulelo elibikwa Assistant Commissioner Charity Charamba. Lolu daba lilubalelwe emoyeni uPraxedes Jeremiah kodwa silulotshelewe nguMavis Gama eseHarare.
Inhlanganiso iyamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo bedlula amachumi amahlanu njalo ithi isithumele amagqwetha ayo endaweni esitshiyeneyo zelizwe ukuze baphathise ababotshiweyo laba. Ngakolunye uhlangothi umnumzana A.C. Lumumba umiswe phambi komthethwandaba namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Robert Mugabe. Kubika uNothando Sibanda.
Text. Umnumzana A.C. Lumumba owetheswa icala lokuthethisa umongameli welizwe ukhutshwe enkantolo ngemva kokubhadala isibambiso samadola amakhulu amane. ULumumba wetheswa icala lokuthethisa umongameli mhla esethula ibandla lakhe lezombusazwe. Igqwetha lakhe umnumzana Ashley Mkia utshele intatheli ukuthi uhulumende kafuni kunika uZulu ilungelo lakhe lokukhuluma imbono yakhe lanxa leli lungelo likusisekelo sombuso. Uthi abachuchisi kabafuni uLumumba akhululwe ngoba bethi nguye owenza kuqale konke lokhu ukuxokozela okuselizweni.
We put the state on notice that on the 15th of July
sikhangelele ukuthi ngelanga elizayo lapho esiza ukuza phambi komthetho ndaba mhla ka 15 ngontulikazi sicele ukuthi umantshi asivumele sikhweze lolu daba umthetho ndaba wesisekelo sombuso ngoba icala alitheswayo lilungelo lakhe ngaphansi kwesisekelo sombuso lesi. Esinye sezizathu zokuthi abachuchisi bebengafuni abhadale imali yesibambiso yikuthi bathi nguye isisusa sokuxokozela okukhona elizweni lokutshengisela ukuZulu.
Lanxa amapholisa ebophe abantu phose amachumi amane lamhla, inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi inani elibotshiweyo liphezulu kulalelo. Amapolisa athi abophe abantu emfakose leBudiriro eHarare, kwabotshwa abanye kobulawayo kanye leVictoria Falls, abagoqela abelungu abalichumi lantathu abasekwethekeleleni kulindawo abagcine bephatheka ekutshengiseleni lokhu. Isikhulumi samapolisa, uSenior Assistant Commissioner uCharity Charamba, uthi bekulembiko eminingi engamanga efana lokuthi isitolo seChoppies eShtungiza sichisiwe, okuyimbiko athi ijonge ukuchochozela udlakela emphakathini.
Amapolisa akuleli ezitherapy ayazi ukuthi kukhona abantu abayizigelekeqe abagcwele ubugebengu asebelesikhathi eside belungiselela ukuthi kube lokuxokozela lokungahlaliseki elizweni. Kungenxa yalokho okwenze sagcwalisa amapolisa kuyo yonke indawo ukuze aphange aqede ukuxokozela lapho kuthe kwaqhamuka.
Iningi endaweni ezishiyeneyo zelizwe lilalele isimemezelo sokuthi kungayiwa emsebenzini lamhla, abantu babeka izikhali zomsebenzi phansi njengendlela yokutshengisa uhulumende ukukhathalwa kwabo ngendlela abusa ngayo. Okwamahola amane lamhla ekuseni, indlela zokuxoxisana ebulenjini bezingasebenzi, okucatshangelwa ukuthi bezivalwe nguhulumende edinga ukuthi abantu bangatholi imbiko ngokwenzakala endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Spanda.
Kusenjalo, isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezitshayele ihlombe bonke abaselizweni ngokumanyana kwabo ekukhalaleni imisebenzi namuhla besola umbuso weZANU-PF. Kubika uBenedict Nhlapho.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi bathokoze kakhulu ngokubona uZulu endaweni ezininga eZimbabwe esukuma esebenzisa ilungelo lakhe lokusola indlela uhulumende abusa ngayo ilizwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphomoyo uthi kusilela kwemisebenzi ukudla lenkohlakalo kwahulumende sekufika ukusibanga sokuthi abantu sebesithi ngeke besayekela kuqhubekela phambili.
Uhulumende lo sehlulekile okungaphezu kokwehluleka ukuthi nje into ezinjalo vele besekuyisikhathi sokuthi nxa izakhamizi zeZimbabwe seziphumele esitradeni ukuthi okunja sakukwanisa sakukwanise.
Unkosazana Moyo uthi usekela ngokugcweleyo ukhala lomsebenzi kwezisebenzi zikahulumende eZimbabwe ngokungadoli holo, kukanti uhulumende ule mali engange-$15 billion eyanyamalala ezandleni zakhe.
Lo hulumende nje sokumele ukuthi avume ukuthi wehlulekile mbe abeke phansi intambo, onjalo abantu beZimbabwe bazaqhubeka betshengisela lokho abakutshengisele khona. Mina njeke salani seZimbabwe labanye bona ukuthi hayi lokho kuyinto erayithi ukuthi abantu vele ekugcineni bagcine besithi enough is enough.
Izizalwane zeZimbabwe kele South Africa ziye zatshengisela lamhlanje consulate yeZimbabwe eJohannesburg kodwa zathola amasango evaliwe kungela muntu. Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni yena uthi lobanje besenza konke lokhu ngokuba ndawonye lalabo abebetshengisela ekhaya, bafuna uhulumende esule imigoqo enqabela ukungena elizweni kwempahla ezithengwe phandle kwelizwe.
Bavala i-livelihood or way of livelihood yabantu abangenisa izinto zabo zisiya emzini yabo lapha. So kuyizibonelo ezokutshengisa ukuthi umbuso lo ususiyaphela.
Intatheli zindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi nxa ukhangelwa inkulumo zokungasuthiseki kwezizalwane zeZimbabwe ezikubhala enhlelweni ezijeneyo bulenjini be-internet, sekufike kusibanga sokuthi uhulumende alalele uZulu kumbazithole esebhekane lokutshengisela kwabantu nsuku zonke.
Abantu bathukuthele lokhu kuyatshengisela noma ukhangela okwenzakala kuFacebook, abantu bathukuthele ukhangela into ezikhulunywa ngabantu kuma-WhatsApp, abantu begqugquzela laba seZimbabwe ukuthi kabaqhubeke ngalokho abayenzakalayo babasekela.
Ngakwelinye icele edolobheni leMessina lapho okuthenga khona izalwane zeZimbabwe bekungaphithizeli njengensukwini njengoba iningi labantu besabele inkuthazo yokuthi bazihlalele ezindlini ngenjongo yokutshengisela ukusekela kwabo ukutshengisela ukuqhutshwa eZimbabwe. Iningi lezitolo lazo bezivaliwe ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yabathwala abantu eMessina. Kusenjalo ibandla eliphikisayo kwele South Africa le Democratic Alliance selikhuthaza uhulumende kwele South Africa ukuthi athathe amanyathelo okuncedisa ekulungiseni isimo eZimbabwe kungakonakali. Embikweni owethulwe yileli bandla lamhlanje likhuthaza umongameli Zuma njengomgcini sihlalo wezokuthula enhlanganisweni yeSADC ukuthi atshele mathuba uhulumende weZimbabwe ukuthi isimo eselizweni ngeke siqhubeke singalungiswanga. IDA ithi kufanele South Africa kubeke kucace ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe akwemukelekanga. Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Studio 7 Live Talk lamhla sikhangela ukukhala la umsebenzi kwabantu elizweni lamhlanje phezu kokonakala kumnotho besola njalo umbuso weZANU PF. Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ogijima ngenyawo zokuzibazela kwele South Africa Oscar Pistorius namhla ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka isithupha ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp.
Ngali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Kauden Ngwenya ohlala eDaluka eLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande baba.
Umumo unjani khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa endaweni eziningi emadolobheni kakhulu abantu bayastrikile. Ungasitshela ukuthi ngapho kunjani?
Hayi ngapha kithi lapha. Mina ngilapha eDaluka. Izange indaba secondary, eprimary zakhona lapha eDaluka primary eGandanguli. Ubona hayi abantwana bahamba 2020 nje ukuhamba kodwa hayi strike sikhona. Abafundisa amatika ngendlela efanele njengensuku zonke. Hayi sibhedlele labathi benza nje kodwa akuhambisi kini ngokuzwa kwami laphayana esibhedlela. Kukhanya hayi ona lo strike asibili kuhambile isibanga eside. Hayi ayisebenzi zikahulumeni. Isikhala matikhala kasebenzi njengensuku zonke. Bayahamba nje kuphela ubakhona ngesili lapha. Esibhedlela nje ukuthi isibhedlela sakithi lapha esizi babencedise kakhulu olaba abagula kakhulu. Ukuthi nje ama-outpatient hayi siyaphontephentela nje besemukela laba ababebezele e-serious kakhulu esibhedlela bebona esila kakhulu.
Zithini izakhamizi ngomumo khona le?
Ye, izakhamuzi sibili umumo khona lo zivumelana nakhona okuzwa ngabaningi sile emadorobheni lapho ukuthi alibana kuya ngokuya sibili ngoba isikhathile ngoba le mali kayikho kanti imisebenzi abantwana njengoba begcele emakhaya bayaswela ukuthi bahambeka ngabo. So abantu sibili ngokuxoxa kwabantu sixoxa nje singabantu sihambelana nakhona okokwenziwayo okwenzakala emadorobheni lapha ngoba siyavumelana lakho ukuthi nangabantu bethengisela kuqondile besokhakala ukuthi njengoba kungama-township kwethu lapha yilupane hayi hayi siyokufanana kakhulu edorobheni bekungakaze kufike umumo ofanana nedorobheni namhlanje lapha ngize khona ekuseni nje ngivula iredini lapho ithi kobulawayo nje bakabazamazama kwezinye indawo kodwa hayi banakhona bangani basebenza kwezinyawo umumo wangikhona kakufanani nje nsuku zonke ukusebenza kwakhona.
Baphila njani abantu khona?
Uzulu uqele nzima baba ngoba uzulu uqele nzima baba ngoba ikakhulu sibili ihleleni leli kalitholakala lokudla lokho kade vele kulethiwe lokho kudla lokho okwakulethwa yi-Christian se abantu benikwa ukuthi bezinye lokudla.
Ubona ungani nxa sokusiyavotwa ngo-2018 abantu bazavotela na lona leli bandla elibusayo kumbe sebekhathele ngalo?
Hayi 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 sibili abantu ngobuningi babo nxa nganje sisizwa hayi hayi amboni ukuthi bengalivothela leli bani angeke balivothela sike abantu ngoba abantu bakhathele baba bathi sebekhathele ngoba khathesi njengoba bengikhuluma abantu kade benikwa yidona i-Christian Care ukuthi lezi ncedise njengoba ingidlala ingazi wakhanya kumbe kungene lezombangazo ngoba lani idona kayifuni ukungene lezombangazo so basebesithi abantu e-wheelfare so i-wheelfare kumbe i-Christian Care yesi khiphe imali ukuthi wheelfare idenge umuntu manje umuntu waseqondane lokuthi aqondane lokutoti emunye so izimuli kazisakwani kulalaphana besanike imali yi-Christian Care wakhanya ngalokuthi kade abantu bemenye ukuthi bebuya lama-$2 ukuze bethathe imigodla yabo liyana ngoba imota yiyo ebhadalwayo ama-$2 wakhanya ngathi kubonakala umumo sokuthutha amasota seyiwaletha ukudla lokhana kungasela mbadalo izolo nje kade bethole izolo ha abantu bathi ah besingakukhangelelanga ukuthi singazozuza ukudla kulethwa yilaba abantu hhayi izolo bazizelefile abantu bazuzazuza lanxa kula abanye abaseleyo khanye sokubhala kwakhona kwakula abanye ababengaphumelelanga kodwa bathi bazathola singazi ukuthi lokho sokulethwa ngamasotsha kuzaqhuba isikhathi esinganani ngoba abantu kade bethathelwa amampondo abo lapha
amasotsha akhona elokhu ekhona kumbe sehambile
singazi khona ngaleli bhani nankumna ngekhaya lapha
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi ngiyabonga kakhulu laba kubalaleli bonke engilabo kustudio 7 ngilibingelela lani lonke khona ngapho basakazi be-studio 7 ngoba ngaza ke ngiyisede ngezibongo zenu ngoba uningi benu ngithi qhubekani ngomsebenzi wenu baba ubaba labomama kuhle elikwenzayo kulowo msakazi we-studio 7 siyakujabulela
hayi sibongile kakhulu ube lelanga elihle
ngiyabonga kakhulu
lo-ke bekungumnumzana Gauden Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
lo ngomsakazo wenu umsakazo kaZulu umsakazo weStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington kwezemidlalo lamhlanje umdlalo wePremier Soccer League obumele ube khona phakathi kweqembu leChikeni leFC Platinum eBarber Fields kwabulawayo namuhla awusabanga khona ngenxa yokutshengisela kwanamuhla kubika uJoseph Njanji
Inhlanganiso yePremier Soccer League ayiphanga isizathu esokuba kungani umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leChikeni leqembu leFC Platinum udluliselwe phambili kodwa inkokheli yelinye lamaqembu lawo obekumele edibane yona engathandanga ukubethwa ngegama ithe amapholisa athe awangeke enelise ukuletha amalunga awo ukuba ezolondoloza ukuthula enkundleni amapholisa abesabelele kuzo zonke indawo zedolobho lakontutu njengoba namhla kulusuku lokutshengisela kwezizalwane zelizwe lezimbabwe zona ezisola isimo sezomnotho lesombusazwe akula mota ebezisenelisa ukungena edolobheni zisebenzisa umgwaqo odlula elokitshini lemakhokhoba oqonda eluveve wona ovalwe ngamatshe lamasondo emota achayo kusukela elokitshini lengubo yenja kusiyafika esikolo semakhetan abasakhulayo bebejikijelana lamapholisa bephosa amatshe ikanti amapholisa bebathela ngamanzi alamandla kakhulu kanye lokubahitsha ngentuthu yetiyegasi asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zenhlanganiso yePremier Soccer League kodwa sithinte intatheli zindaba ezemidlalo ethe ngempela lomdlalo odluliselwe phambili
umdlalo weChicken in le FC Platinum usudluliselwe phambili njalo inxa yokuthi kulaba fana kade bengathi bayabahluphana lamapolisa nje endaweni yemakhokhoba okuseduze leBarber Fields Stadium lapho umdlalo akade kumele udlalelwe khona
umdlalo weleague phakathi kweqembu leChicken Inn leFC Platinum wadluliselwa phambili ngenxa yokuba iqembu leChicken Inn belilabadlali abaningi abakade beyingxenye yeqembu lesizwe lama-Warriors ebeliphatheke kumidlalo yeCOSAFA ngenyanga edluliwe ekanhlangula ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ukutshengisela kwabantu elizweni ngokungayi emsebenzini lokuvala amavinkili besola umbuso webandla leZANU-PF lokubhidlika komnotho kuphumelele kakhulu namuhla. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amachumi amahlano phezu kokutshengisela lokhu. Ayike siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo. ngontungamilinkomo salani kuhlelo lwe live talk lilala.